Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwa kwabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa.
Isidumo sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuya kupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunjwe ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe esebudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kaMoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cadres. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ukhatha lwezempila kahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle ezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
Quick and successful closure of this matter.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye-ma-conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba yizigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwo wakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo yelizwe lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuthiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi iqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni mela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizinamba esanika amapolisa ukuthi lezi namba yizinamba ezisetshenziswayo ekuthiseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ngubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uyenalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, ubasithumela inhlamvu, ubasibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende cha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kumalanga asanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhale kukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. Kobulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzaxangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwanzi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokhetha ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanzi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kuloluthulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esiziyindawo endlini kaGoodson, bafike bakwathulwa khona, bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo i-MDC futhi i-demonstrate ngemande. Bembuza ukuthi omzaca bangabebuza mina, ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayebekwazi ukuthi abafuna ukuthi baphanjani nje lokhu kudla bawudla, ngoba la uhulumende vele yena isikhangelela okwayo yodwa, ayila ndaba labantu. Banga esizinda ngale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa nguNyasha, lo munye kuthiwa ngu-P P, babadobha bebajikela egangeni ebusuku. So khona into etshengisela ukuthi lo uhulumende okhona bafuna abantu bakhuluma ngenhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into ezizonke eziqhubeke yena ezilokhuzela. Sibone la ku-deputy mayor lo uKambarana laye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye ubentshile ukuthi lebuza ukuthi mina ngingaphi, ngoba bayandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho osokwenzeka lami ngasuka esizinda lapho engihlala khona endlini. Ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le isila mazini siluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunjenje kunje sisihlala evalweni, ngoba batho ukuthi kuthiwa kule mhlangano emiyenziwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathibeleni abahlupha, especially kokuba yabanjengathi okutshengisela ukuthi thina besithi gugurawundi yaphela, kanti khani sokulogugurawundi number two.
Manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini, usucatshile, kuhamba njani?
Ye, vele ngicatshile kangikwendlini, ngoba endlini babuye ebusuku bebuya bepaka izimoto bezizondinga. Into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babe kuhamba ke lembobho le mali khona futhi babe thola izimali ama-US dollar babhatalwa ama-US dollar ilizwe lamali silagezi akuze nje sikhuluma kulagezi amagezi asuka ngo-4 ephelwa ngo-11 but imali yokubhadala abantu ababulala abantu banayo ngoba bafuna umbuso wabuqhuke kusuya phambili benyengezela abantu abantu besuke ukuthi bakhulume babulele laba abazama ukuzambamele amalungelo abantu nyangana lo udokotela odojiweyo udoti ube ngomunye womuntu abakhalayo ukuthi okusukuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 nawuyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku-1600 then bona bahola malini ayithingi lutho imali eholwa ngabantu.
Umnumzana Josphat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucatshe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizahanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMkabe uGrace uvengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhla ka-6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna e-Heroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe e-Heroes Acre. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezelela abantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMgabe ngale kukhanya ngani hhayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikuthola ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yikuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozwimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe kuthiwa uzangcwatshwa khona kozwimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hhayi uzangcwatshwa e-Heroes Acre after 30 days akusaqedakali okwinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona-ke eziphaleni zakomgabe. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawa kithi agoqele labosidi Malunga abalele khona-ke eziphaleni zakomgabe e-Heroes Acre leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo i-Heroes Acre uma ibumba nqalo kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwe-coffin yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobani ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye e-Heroes Acre. Naye kumgabo usefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angijiswa abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi oke waba ngumphathintambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uzalahlekelwa impahla ezathengiswa izithunya somthethwandaba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange $36,000. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lepalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okukuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso wezano PF. Umbuso wezano PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owayengupresident uRobert Mugabe, kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, uhambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe? Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, usebenzele ize neze? Lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo, aselatshwa ngoba akula mithi, akula nto amadokotela amangayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ihulumende ayike ihloniphe, ihulumende kayike nazelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi. Uhulumende wezono PF mubi, nangakose sithole senzima. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, nguSamuel Ndlovu ngilapha eJohannesburg. Abengicela ukuphawula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government ekhona manje ifana nayena leyo yokuqala ebekade ingeka Mugabe vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazojinja phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu, nokuba nzima kusazoba khona. Bengilesicelo eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini wabanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi nakomthwakazi. Benginimema Mandebele wonke, umuntu wasesindebeleni, bonke abogawule nabochuma bona ngapho, benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, ukuthi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Alo abantu beStudio 7, linjani lonke. Yazi livusele inhlanhla ngomsebenzi elenzayo, phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi yalivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha banjani, asazi kulapho. Sayefuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa livala abanye awethu sezenze sesilabo 3 months lokho esifaka bhathi lingawavuli. Sicina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavula ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgabe. Kanti usavekelweni, usavekelweni into ayivekeleyo, uvekelweni. Kambe elahlwa le nto isefile, usagcinelweni into ayigcinileyo. Kambe elahlwa le, kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali kuthiwa uyakhela indlu, uyakhela indlu bani? Anti sekufanele kugijwele igodi kuphela, hambe elahlwa le, ukudlalisa imali yelizwe khonoko. Ukhuza lo Mnangagwa lokhu ethumba abantu, ethumba amantu, kuzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni. Sicala ivula ama-audio ethu bani beStudio 7. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi beStudio 7? Ngathi mna intikela ngembuzo umgabe lo ukuthi athi bamgcineke, ngathi bangamfakela obuzeni. Abangcwabi nje ngakho, kumele ngcwatshwe kanye ukuthi phe ngcwatshwe ngakho ngokwabo. Atesizeqeda imali, imali zelizwe, imali zegovernment, waziqede esagula, kathi silokhu eziqeda ngoba sefile. Mnangagwa lathi la uyenzani lokhu?
Sele Bonani, basakazi baka Studio 7. Lani lonke uZulu weZimbabwe jikelele. Okhulumayo ngamuhle ube sendaweni yaseSouth Africa. Thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yami ngendaba yokushona kukababa uMgaba. Ubaba uMgaba ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayi-DCT uRaith Etshonile asimkhaleli ngisho. Omkhalelayo uyabe eliNdebele, siyabe sibona ukuthi ukuthi kukhona akukhothayo, but thina njengesiNdebeleni sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi seGugurawund. Manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba. So thina sithi kuye asimkhaleli, sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa, ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba, abe ngumuntu ofika Jesu.
njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi, kodwa sikhulumiswa inhliziyo yezinto ezibuhlungu ngendlela okwenzakala ngakhona elizweni. Kabe vele kahle kahle ube engaso president, ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle, ube ngasho ukuthi ngupresident ukuthi usave ilizwe, ngumuntu obezodestroya ilizwe. Angeke ubusasitshela ngento umuntu walempi into yakudala leyo lokuthi ayisebenzise. I-ZANU-PF vele into le yayithatha nxele vele kwayona, basitshela ukuthi balwimpi kwaphela, sakuzwa ukuthi balwimpi kwalokukulwa kwabo, kodwa manje sewuluka kubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi. Sifunda kuzwa lokuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani. Ilizwe liyatshola, liyafadalala, liyaphansi, akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazithethi balwimpi kudala, bahlala begqoka amakhombati wayawayana la amasosha impi enjani engapheliwe, bahlala begqoka amakhombati ngapha ngupresident ugqoka i-combat, vice president ugqoka i-combat, uzohlukaniswa kanjani ukuthi lowo lisotsha lowo ngupresident uzohlukaniswa kanjani? Upresident lesotsha uzohlukaniswa kanjani? Ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka ama-combat. Abantu bafuna sikhathelele iparty zamfiyo, khathelele iparty. Angazi bafuna beze siyenze bebonti kona sikhathele impela impela, ngoba bona bathembele impube bahlanisayo. Kodwa izophela la wadini ngelanga sizabe sibayenza njengomgabisho, madinga ebalinge phansi.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawo uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. UZulu wakwele Tunisia obevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancintisayo kulelu khetho bangamachumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uZulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi weJP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi banengi asebethole usizo kunhlelo zabo, uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
Sesifake amanzi alungileyo lapha nenyama yendlovu lapha nesibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi kunalawo ukuthi bapheke. So khathe soku-right, sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokuzen i-Aigus area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebeletha babuye bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Igus.
Lisebenza eNyameni Ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu adibengela amanzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha futhi e-USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, i-water for New Jersey. So khathesi sesisenza khonapha e-New Jersey nge-sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyahlupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapha abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngkhona ngale ngemsebenzi yabo u-Goal 6 umsebenza wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhla ka-October 24, United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo liphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Siphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khapho okulemsebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda, siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke sishintshe sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi, suku lamanzi khathi sibanganatha. Siye kwezindawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kulama hurricanes lakho konke, kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sinje ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation sixoxela ekhona pha eMelika. Kwese Super Sounds besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebeswele ukuthunjwa komkhokeli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi.
uhulumende uthi la uyakusola lokhu. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkoma.